Umfundisi Anselmo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eDutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapholisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We're going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts can no longer allow us to do so.
Ninanzela ukuthi bazile ukuba bebengeke bangilobela incwadi njengomqoqo walomhlangano ukumisa ngoba bebesazi mhlophe ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lumthandazo.
Umfundisi Milson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu eleBrethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silalele iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze. Kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, futhi sikwenza ukukhuleka. It is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo kukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lo mbhishophi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe, ukhuthaza uZulu ukuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelwe abangafanelanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana, abafana, amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapholisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapholisa. Laba bantu abangamalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.